sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngolwesihlanu mhla ka 16 kumfumfu 2020 ngontungameli nkumo endabeni zekuseni lamhlanje
uJustice Mbere kumbe umahlulelo uBere engabe waphambanisa ngokuthi efonele leyo nkampani ayifisa ukubophisa inkampani yesihlobo sakhe
uMongameli Nanga kwa usekoche umahluli wedale le Supreme Court u Justice Francis Mbere umsebenzi ngemva kokufunyanwa elecala lokungaziphathi kuhle emsebenzini wakhe ilanxa inani lababanja umkhuhlane we COVID-19 lababulawa yilomkhuhlane selehlile eZimbabwe kulezi nsuku abezempila kahle bathi uzulu kumele kubeke ngendlela zokuzivikela
and then they talk about will you accept a peaceful transfer and the answer is yes I will but I want it to be an honest election
President Trump talks about things that just aren't accurate about everything from vaccines we're going to have one right away it's going to happen and so on
uMongameli weMelika uMnumzana Donald Trump kanye lancintisana laye kukhetho uMnumzana Joe Biden babele mihlangano yokuphendula imibuzo kaZulu izolo bechasisa ukuthi kuyini abazakwenzela abantu alubana bethe bakhethwa zonke lezindaba lezinye ziyalandela lanxa inani lababanja umkhuhlane we COVID-19 lababulawa yilomkhuhlane selehlile eZimbabwe kulezi nsuku abezempila kahle bathi uzulu kumele eqhubeke ngendlela zokuzivikela bathi umkhuhlane lo ulakho ukumemetheka ngelizwe udale umonakalo omkhulu nxa abantu bengayekethisa Lobanje ugatsha lwezempila kahle lungakethuli imbiko eveza ukuthi bangaki ababanje umkhuhlane lo labafileyo isolo ngolwesithathu bekulabantu abangamakhulu phose amabili 184 abalokhu bephethwe yilumkhuhlane asebefile bangamakhulu amabili lamachumi amathathu lane 231 lanxa umkhuhlane lo usehla eZimbabwe lakwamanye amazwe aseAfrika agoqela uSouth Africa emazweni angentshonalanga afana laboMelika laboBhilitane uyamemetheka uChris Gande weStudio 7 uxoxelo lwelamalungelo kaZulu umnumzana mbuso fuzwayo
amanani ecorona akuliqiniso ukuthi bathesi ipolitiki zethu zingane zithule mhlazana kuyathiwa i-opposition isifuna ukuphakama lamafigazi ecorona zaqanza ngoba kakhulu kakhulu icorona idisetenzwa njengepolitical weapon to suppress i-opposition so bathesi amafigazi ethu ayehlile ayehliswe ukuthi i-opposition ithule
kodwa bona abantu baziphatha njani lezi nsuku siyabona ukubana iningi seligcwele yonke indawo kungasela lokho okuthiwa yi-social distancing ubona ungani kungakuhamba njani khonapho ebantwini
abantu bezimbabwe bayajikeza abantu bezimbabwe baphila ngenye izinga ezigcwala egangeni zidinga ukudla so abantu ukuthi bazenza i-social distancing bengalazimota ezinye zabo bagada amabhasi bayabegcwele emabhasini so vele uhulumnendelayo i-corona kayithathi serious ma kungalapolitical stress so labantu labo balandela uhulumende wabo labo i-corona kabayithathi serious bathing okungabenza belalele bathing okungenza bebhadale izikhul fees zabantwana bathing okungenza bebhadale ama-rent so mbona ngaza corona ingunumber last kumaendlela abantu abakhangela ngayo abantu bakhangele okungabenza behambe so asi-prioritize njengelizwe
Siyabona ubana kunsuku ezedluleyo isaqalisa elizweni iCorona iningi labantu kade bevela eSouth Africa yibo kade bebuya layo elizweni kodwa kathesi kumanani aphumayo akula ngisho esimzwayo ovela eSouth Africa kungakutshengisani lo
anti kathesi amabhulibhodi lokungavulwanga kangako so ngibona zathi abantu abavela eSouth Africa abantutshana ababuya njalo lekhesi yilokho ilaw ezisonke ijidimuni so kunzima ukuthi utsho zethu ukuthini abantu iyeshila inani konke kwenjani ngamasigazi ethu kakhulu kakhulu kayisho amasigazi okuthi asingarilaya ngawo njengezizalwane ngamasiga angani ngabothika mtana
uMnumzana Mbuso Fuzwayo ulwela amalungelo kaZulu. Umahluleli womthethwandaba weSupreme Court uJustice Francis Bere uxotshe umsebenzi ngomongameli Emmerson Mnangagwa izolo ngemva kokufunyanwa elecala lokungaziphathi kuhle emsebenzini wakhe. Ubere wamangalelwa ligqwetha uMnumzana Itayi Nduzo esithi wangenela kudaba lokubophisana phakathi kwenkampani ebikwa ilobudlelwano lesihlobo sikaBere iFrema sikanye logatsha olubona ngezemigwaqo olwezinara olwalumelwa nguye umamangala uNduzo. Unduzo uthi uBere wamtshayela ucingo esithi kumele izinara leFrema sizikhulumisane ngaphandle komthethwandaba. Umabhalane omkhulu eofisini kamongameli uMnumzana Misheke Spanda wazise izolo ukuthi uMnangagwa uxothe uBere ngemva kokuba iqula ayelikhethe ukuthi lihluze lolu daba limfumane elecala. Lokhu kuza ngesikhathi omunye umahluleli weHigh Court uJustice Eric Andewere laye esemiswe umsebenzi okwesikhatshana ukuze acutshungulwe phezu kwecala lokungaziphathi kuhle emsebenzini aletheswayo. UNdewere nguye okhulule isiphathamandla se-MDC Alliance uMnumzana Job Skhala ngebheyili kumaviki edluleyo. Kodwa ugatsha lweJudicial Services Commission lwethule umbiko ngolwesibili lulandula ukuthi uNdewere umiswe umsebenzi phezu kodaba lukasikhala. Sixoxele gqwetha uMnumzana Kulakwashehove.
Asikubonayo kathesi kungani umongameli welizwe esebenzisa amandla akhe kanye le-constitution eyiyo futhi njalo emnika amanye amandla ukuthi ekhiphe lawo ma-judges umbe abahluleli abona ingani kabahambelani le ndlela abusa ngayo ilizwe. Ngakho-ke siyabona uFrancis Bere uma sikhangela umsebenzi wakhe izikhathi zonke lezi kube ngumsebenzi kwezinye izikhathi lapho ade esenza khona izinqumo ezingani kazihambelani lohulumende esingathi yena ubesangu-independent judge kwamanye ama-case especially ama-cases agoqela abantu bembangazwe kumba ama-politicians kumba abantu abakhangele ezepolitiki.
Nxa sikhangela udaba lukaBere lolukaNdewere singathi bavele bakhona yini abahluleli abakhohlakeleyo abenza ukuganga emithethwandaba kumbe kukhona okwenzakalayo nje okunye okungelani lokuthi benze okubi.
UJustice Bere kumbe umahluleli uBere yena engabe waphambanisa ngokuthi efonele leyo nkampani ayifisa ukubophisa inkampani yesihlobo sakhe. Kodwa abakhangeleyo labakhangelisisa ngezepolitiki eZimbabwe bathi bona bacabangela ukuthi uJustice Ndewere lokuxotshwa kukaJustice Bere singabona umpikitsha ovelayo ukuthi uhulumende uzama ukwethusa abahluleli, uhulumende uzama ukubethusela ukuthi benze izinqumo ezihambelana le-position kahulumende kundaba zonke.
UMnumzana Kulakwashehove ligqwetha. Umongameli Donald Trump kanye lancintisana laye kukhetho umnumzana Joe Biden babele mihlangano yokuphendula imibuzo kaZulu izolo lapho abacele khona abantu ukuthi babavotele. UTrump uthe uzimisele ukusuka esihlalweni nxa enganqotshwa nguBiden kukhetho oluza kwenziwa mhlaka 3 kuLwezi osolusalelwe ngamalanga alitshumi lasikhombisa kuphela. Kodwa uthe ukhetho lolu kumele luqhutshwe ngendlela esuthisayo kungela kuqilibezela. Esikhathini esedluleyo uTrump ubengaphumeli egcekeni kulolu daba okubangele ukuthi abanye bacabangele ukuthi ulakho ukwalela esihlalweni. Ababili laba benze imihlangano le behlukene. UTrump usole uBiden esithi abantu akumelanga bamvotele. Ebuzwa njalo ngokubanjwa ngomkhuhlane we-COVID-19, uTrump uthe kwenzakala nje lokhu kodwa uhlolwa njalo nje.
Well, they do a lot of testing in the White House. They test everybody, including me, but they test everybody. And something happened.
The White House, bayahlolwa abantu, okugoqela mina. Kwenzakala nje ngawubamba lomkhuhlane kodwa angilankinga lamamaski. Ngitshela abantu ukuthi bawagqoke. Kulembiko ephumileyo ekhomba ukuthi abantu abagqoka amamaski abayisilinganiso se-85% bayawubamba lomkhuhlane. Kumele ngibonane labantu. Angisoze ngihlale ngicatshile ku-basement. Bayawubamba lomkhuhlane abantu abagqoka amamaski. Khangela ugavana weVirginia. Lo bekungumongameli weMelika, umnumzana Donald Trump. UBiden usole uTrump kwakhe umhlangano wathi abantu akumelanga bamvotele ngoba esetshengisile ngendlela aphathe ngayo udaba lwe-COVID-19 ukuthi kakwazi akwenzayo.
He missed enormous opportunities and kept saying things that weren't true. It's going to go away by Easter. Don't worry about it. It's going to all when the
wadlalisa ithuba lokulwisa lomkhuhlane. Etshona etshela abantu izinto ezingaqondanga esithi umkhuhlane lo uzaphela nge-Easter. Wathi njalo nxa sokutshisa uzanyamalala okwamasalamusi. Kulokhu esitsho njalo lakhathesi. Kazange akhulume ngokwakumele kwenziwe. Wazihlupha kakhulu nge-stock market esithi engakhuluma ngengozi yalomkhuhlane i-stock market sizakuwa.
The market would go down.
Lo bekungumnumzana Joe Biden ozancintisa emele ibandla lamademokrasi kukhetho lukamongameli weMelika. Ngenxa yohlelo oluvumela abantu ukuvota ngaphambilini kwelanga lokhetho, kulabantu abayizigidi phose ezimbili 17 million asebevotile. Ingcwethi zithi lokhu kuveza ukuthi iningi lilomdlandla wokuvota kulolu khetho. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele umnumzana Gary Twala Jackson, isizalwane seZimbabwe esihlala eTexas khonapha eMelika.
Kubalulekile ukuthi abantu bayevota ngempela. Yikho ubona abantu sebegijimile kangaka njengoba usisho-ke sokungizigidi ezilishumi lasikhombisa abantu sebehambe bayaphosela amavoti. Lokhu ngibona ngathi umthelela walokhu kwenziwe yindlela ilizwe elimi ngayo. Njengoba sibona kulokungazwani lapha kwabondlebe sikhanyilanga labensundu, okuyindaba esiyisikhathi senzakala. Kodwa-ke abantu abaningi kabajabulanga ngakho, njalo uhulumende lo wehlulekile ukuyiphatha kahle le ndaba. Phecelezi ngathi yena umnumzana Trump la ngenxa yobuzwa ukuthi kambe ungabe wenzani noma uthini ngalokho okwenzakalayo, ngala mpendulo ecacayo ebonisa ukuthi ungomunye walaba abazonda abensundu, njalo abantu kaba abakuthandi ukuthi umuntu onjengaye osesihlalweni sikamongameli abonakale engacaci ngendaba ezinjalo njalo lokho njengoba sesibonile sokulezinyanga abantu lapha besemgqoqweni bebhikitsha kuye kwathawa izitolo lapha ngendaba yona leyi enzondano kubulawa abantu abamnyama abantu ngibona ukuthi abahlalisekanga nxa ungaqhubeka kunje ilizwe lingangena phakathi kobudlwangudlwangu lesiphithiphithi esikhulu kakhulu njengoba sesibonile nje esikhathini esidluleyo ngakho ngibona ngathi bafuna ukuyatshintsha uhulumende abantu
uthi wena uTrump uyabazonda abantu abamnyama kodwa yena uthi kazondi muntu njalo kakhethi abantu ngemihlobo phezu kwalokho bakhona abantu abamnyama abatshona begcwele emihlanganweni yakhe abamsekelayo
mnumzana unkomo umlomo kaweqwa umfula izenzo ngesinye isikhathi ziyakhuluma ukudlula umlomo njalo ngakulunganga ukuthi lanxa engabuzi lowo mbuzo aphendule impela athi bhadlatha mina kangibathandi bonke vele sibabona belobandlululo nxa bebuzwa uyamuzwa ethi hayi mina abantu abensundu ngiyabathanda ungananzelela even lasendlini yami ngisetshenzelwa ngumuntu omnyama kumbathi omunye wabangani bami ngumuntu onsundu akukhiphe emlonyeni ngeke sikulandele nxa sesiya-ke kulaba abamlandelayo kungaba lezi zathu ezibabeka lapho kodwa besazi ukuthi ngabathanda abantu abansundu singanikeza isibonelo senhlanganiso yebandla lezanu PF ngaseZimbabwe ngapha siyazi ukuthi kalenzi kahle kodwa baningi abantu lenza kahle bona abantu benza kahle lize liyethola abantu sike sabona lapha kubo New York abantu bephakama belisupporta ibandla lezanu PF kodwa bengazwisisi kahle ukuthi ukuhamba njani okunye futhi esingakutsho sithi laba abantu bahamba bayilandela laphana mhlawumbe kukhona abakutholayo bakhangela abakutholayo noma ungumuntu obazondayo bengenandaba kodwa manje bayethatha lokho abakufuna siyazi ukuthi amakhanka adla imbuzi kodwa ngesikhathi kuyayitholakala imbuzi ilandela ikhanka
umnumzana Gary Twala Jackson isizalwane seZimbabwe esihlala eTexas khonapha eMelika lusemilonyeni yabanengi udaba lomuntu othe uyisizalwane sakwele South Africa olobe enkundleni yeTwitter ukuthi wenqabe ukudekelwa ukudla ekefa lako wimpi isisebenzi esivela eZimbabwe ngoba esithi inzalo yakwamanye amazwe ithathela izizalwane zakwele South Africa imisebenzi umuntu lo uthi ufune ukuphiwa ukudla isisebenzi esizalwa kwele South Africa kona athi kugcine kusenzeka uthe uphe isisebenzi lesi imali yesibongo itipu enengi njalo wakhuthaza abanye bakhe ukuthi belandele isibonelo sakhe udaba lolu solusabalele enkundleni zokuxhumana ezifana leTwitter leFacebook abanye bemsola kodwa abanye besithi ngempela abantu abavela kwamanye amazwe bathathela izizalwane zakwele South Africa imisebenzi umahlekisa uOliver Keith ulobe ekhasini lakhe leFacebook ukuthi usesungule isikhwama sokuncedisa owesifazana lo oweZimbabwe obizwa ngokuthi nguNometa ukuthi athole usizo esebenzisa ihashtag ethi tipfonometa. UKeith uthi wethekelele kowimpi eClearwater eSouth Africa lapho isehlakalo lesi esenzakale khona wakhulumisana leziphathamandla zalindawo zamtshela ukuthi uNometa uzathola usizo lokwelulekwa olwe-counseling zide njalo sezithethe amanyathelo okwenqabela isehlakalo esifanayo usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxelo lwela amalungelo abesifazana olilunga lehlanganiso yezim imbokodo unkosikazi Victress Matutu othi lanxa impilo ilukhuni ebantwini bokuza ayisizo zonke izizalwane zakwele South Africa Afrika eziketha abantu ngobuzwe.
Bakhona abavumelana laye lo usisi lento ayishoyo ukuthi abangavuma ukuthi basevwe ngabantu ababuya ngaphandle, bakhona abangavumelani lakho. Iningi labantu eSouth Africa abakaze baphume ngaphandle kweSouth Africa. Abakuzwisisi futhi ukuthi ukhona umuntu weSouth Africa osebenza ngaphandle kweSouth Africa. Bacabanga ukuthi nje abantu eSouth Africa bona bahlala lapha elizweni labo abaphume ngaphandle kwamanyamazo. Kodwa abantu abakwaziyo ukuthi abantu eSouth Africa bayakwazi ukuphuma bayefuna imisebenzi, bayesebenza manje bayefunda ngaphandle kweSouth Africa, bayefunda kwamanyamazo. Ngicabanga ukuthi yibo laba bazwisisayo ukuthi labantu bakwamanyamazo bayakwazi ukungena eSouth Africa bafike bafunde kumbe basebenze. La bafike khona ngale abe ngabantu bokufika khona ngale emazweni. Njalo asikuboni bephathwa ngaleyo ndlela ukuthi ngilapha basemsebenzini yabo bese emazweni laba kubo bagcine betshela ukuthi abakwazi ukuthi bayenza imisebenzi yabo ngokuthi bangabavela ngaphandle kwalelo lizwe. Njengalokho bona abakwenzayo ukuthi sokungani abantu abanye abavela kwamanye amazwe e-Africa abona kabasibo bantu kabasibo ama-Africans. So abantu abayinganxanye bengamanzi msakazi. Engicabanga ukuthi futhi okunye manje sokwenza ukuthi kungani kufake ipressure kakhulu yisimo somnotho njengoba sibhekene labo corona labo lockdown abantu baphelwa imisebenzi South Africa. Engxenye mhlawumbe baba frustrated ukuthi imisebenzi yaphela sebecabanga ukuthi imisebenzi iqedwe yilabo abantu ababuya ngaphandle.
Abanye bebebhala kumbiko kantombazana lo esingathi ngama-comments imbiko elenzondo njengokuthi abantu abavela eZimbabwe kabaziphathanga. Singathi ngumbono osabaleleyo lo ebantwini beSouth Africa kumbi ngabalutshwana nje abavele bengathandi abantu abavela kwamanye amazwe.
Thina njengamaZimbabweans silapha eSouth Africa sesajwayele ukuhlala sigxekwa nje kungaba khona into embi uyenziwe ngabantu ababuya ngaphandle kweSouth Africa. Kungaze kube khona umuntu loba yena lo ozathwa hayi uzwakale enuka ikhwapha hayi ngumuntu obuya phandle. Sasafunda ukwamukela ukuthi ngoba sisemzini yonke into embenzakalayo lonke umuntu ofuna ukufaka iblame ibaphezulu kwethu. Kuningi ngokukhulunywa ngamaZimbabweans yebo kambe bakhona abanye abakwenzayo lokho abakuthoyo ukuthi amaZimbabweans ayakwenza kodwa kusithi sonke zonelwa mvuyinye of course ngoba sesingena sonke esakeni lelo ukuvalelwa khona abanye la ukuthi hayi abantu baseZimbabwe bayizigebengu abantu baseZimbabwe abageze abantu baseZimbabwe bayizikholo sonke sesivalelwe ebhodweni elilodwa kodwa singafani.
Unkosazana Victrice Matutu ngowenhlanganiso yezim imbokodo. Seli kubonile na okusemaphephandabeni namuhla. Iphephandaba leChronicle lithi amapolisa eBaitbridge adubule abulala owesilisa uJohn Sithole oyisigebengu ebesidume ngokubamba inkunzi kulelo dolobho izolo. Inkundla yeSim Live yona ithi abafundi bamakolishi batshengisele phambi kwenkampani eqatshisa izimota eImpala Car Rental izolo beyisola phezu kokuthunjwa komunye wabo uTawanda Mochehiwa lokuboshwa komkhokheli wabo uTawanda Ngaziwure. Sokuyisikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho iloba yini okusenhliziyweni zenu.
Ndivuka njani basakazi bethu abahle. Hayi siyezwa mpela bayakhala kakhulu abantu ngento ezehlukeneyo nama-MDC lawa bayakhala kakhulu no-president wethu laphana umama uMakhophe. Hayi thina sicela kakhulu ebantwini bakithi bonke nje jikelele ukuthi masingama-election lawa ngoba kuthiwa asondela masingavota nje sonke sivotele izaphu sonke nje masingavotele izaphu izaphi iwine hayi ingawutshintsha kungaba nomehluko izaphu uma ingawina. Ngicabanga ukuthi izanu ingayidedela impela intambo ngoba ngale kwalokho eyi singahlala sikhala ngesifo esi-1 sizohlala sikhala ngesifo esi-1 impela ngoba akunamuhle i-MDC ihlale iwina kodwa bengayivumeli ukuthi ibuza. Yikho ngenje lokho kusenhliziyweni nami nami ngiyabonga kakhulu umasiza ngokuhlala ngisekrestu ngiyabonga kakhulu basakazi bethu abahle.
Hayi siyabonga. Ibingelela ke abalaleli baka Studio 7 ngithi livukile livuka kanjani bakithi. Hey bakithi imhlola eyenzakala eZimbabwe leyenziwa ngomakhophe abe imhlola ngempela. Imhlola engakhulumekiyo. Abantu abangazange bavotelwa ngisho ngumuntu kodwa ke sebephakathi kweParliament. Angazi ukuthi bazakhulumela ubani kumbe bazafika besithini ebantwini baza addressa besithini. Angazi bakithi le imhlola eyenzakala endaweni yakithi. Hayi imhlola mpela engakhulumekiyo imhlola ebizwa kuthiwa imhlolo. Hayi ke sizabona isiphetho sakhona ukuthi yini. Bese ngivukisa ke imuli yami ngivuka njani imuli. Hayi mina ngiyaphila bantwa bami. Hayi ngithi inkosi mayiligcine uma kuvuma amabhodi uma kuvulwa kumpela loba kungavulwa bakithi. Hayi sizobuya kuphela ngempela ekhaya ngoba sokulesikhathi esithi. Hayi siyabuya bakithi. Hayi ngiyabuya December so hayi ngiyabe ngisekhaya bantwa bami. Hayi inkosi mayivuma.
Sanibonani basakazi baka Studio 7. Hayi siyajabula ngohlelo lisinikeza. Mina ngingumandlovu ngilapha eBotswana. Izanu kayiphume, umnankaga akaphume, akancedi ngalutho. Kaphuma umnankagwa vele asimfuni, akungene uChamisa. Akungene uChamisa umnankagwa akaphume sesikhathele. Abantu bayafa ezibhedlela, abantu bayanyamalaliswa, bayathunjwa kwenziwani yonke into engacaciyo. Ngenxa kamnankagwa umgabe azabe ngithola. Ngiyabonga kakhulu basakazi.
Ya ngihleli ngizwa bayakhuluma nje bonke nje bekhuluma esikhathini esiningi beze bekhulume nangombhuqazwe sokungangokuthi ngenxa ngakuthiwa beme kuqale kukhulunyiswane kodwa ngibona bengabantu abade kabami baya phambili ngaliphi ngoba babe sebekuxoxa sebehleze emahoteleni badeke konke okumnandi sebekholisa sebehlangene sebephendukile bayahlangana emahoteleni yikho nje abakudinga akulalutho kungabe yinto elesizathu kungabe bayalalela noba bengontando wayiphi iso kabenze singabenzani kambe ontando wayiphiso kabenze kodwa ungapheli ukuyahlola ngubani wayekwazi umgabe ngaphuma kabenze.
Sanibonani Studio 7, Mrs. Bibango okhona emaphisa ngicela ukuzwa ukuthi lisibuzele ukuthi kathi senze njani njengoba nabantu balapha bathatha amarandi abathatha amabhonzi bafuna amarandi kuphela. Thina sisebenza kuhulumende sisakwazi ukuthi senzeni. Ungazi ule bhondi lakho le ecocash imali ye-ecocash abathathi asakwazi ukuthi senzeni. Lalapho ugada izimota ngamarandi asakwazi ukuthi siphile njani. Sicela uhulumende asiphathise asakwazi singakwenza. Ngiyabonga.
Abalaleli beStudio 7 abasithumele imilayezo yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Inhlanganiso ye-Red Cross ithi ukuhlaliseka obesokukhona kweleSudan kulakho ukuphazamiseka nxa uhulumende ngehluleka ukuphathisa abantu abafika phose isigidi abakhukulelwe imizili zulu. Inhloko kahulumende wakwele New Zealand unkosikazi Jacinda Ardern ukhangelelwe ukunqoba kukhetho oluza kwenziwa ngomgqibelo ngoba iningi likhanya lisamthanda. Uziphetha ezekuseni sikhangele ebezihamba phambili. Umongameli Mnangagwa usexothe umahluli wedale leSupreme Court uJustice Francis Mbere umsebenzi ngemva kokufunyanwa elecala lokungaziphathi kuhle emsebenzini wakhe. Lanxa inani lababanjwa umkhuhlane we-COVID-19 lababulawa yilo mkhuhlane selehlile eZimbabwe, abezempilakahle bathi uzulu kumele eqhubeke ezivikela. Umongameli weMelika umnumzana Donald Trump kanye lancintisana laye kukhetho umnumzana Joe Biden babe le mihlangano yokuphendula imibuzo kaZulu izolo, lapho abachasise inhlelo abazazenza alubana bethe bakhethwa. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Eyami impela sonto isiqalisile. Olivalelisayo nguNtungamile Nkomo.